Umsekeli kanobhala jikelele uMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uDr. Samukele Hadebe uthi lolu hlangothi luqakathekile ngoba isizwe singeke sathuthuka nxa uZulu elizweni engaphilanga. Ngakho-ke ethi kuqakathekile ukuthi lapho sekuhlelwa ukubuthaniswa kwemali kahulumende lendleko zakhe i-budget kulandelwe isivumelwano sezempilakahle ese-Abuja Declaration.
Okokuqala siqakathekisa ukubana i-budget indleko ifane lalokho okwachazwa ngaphansi kohlelo lwe-Abuja Declaration, hatshi ukuthi i-budget yelizwe ifake imali encane kulaleyo. Kodwa esokuqakathekisa kakhulu yikubana impilakahle itholwe ngumuntu wonke.
Uhadebe uthi ibandla lakhe lizoqakathekisa kulondoloza lokwelatshwa kwemikhuhlane esibhahile kulezinsuku.
Sizaqakathekisa lokho esithi thina yokuhlolwa kwabantu esithi i-screening facilities ukwenzela ukubana imikhuhlane le esibhahile elizweni lonke jikelele eZimbabwe yenqatshelwe ingakaze idale umonakalo omkhulu.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Tshenesani Ntungagwa uthi malutshwana kakhulu amabandla ezombusazwe alezithembiso zokuthuthukiswa kwezempilakahle.
Ukubona kwami mina inkokheli eziningi lezi kazilaleli kakhulu, asobantu abathanda ukucebiswa, bayakwazi konke. Singakhangela kade even islogan sezano, sikhuluma ngecorruption, sikhuluma ngokuba le msebenzi esaliyana ivoti zazithi indigenize empower employ. So abanye laba bakhulumeka kakhulu ngesingathi infrastructure.
Okukhankaselwa ngabamanye amabandla ukuba ingane ezileminyaka engaphansi kwemihlanu abazithweleyo kanye lasebekhulile bazokwelatshwa kungekho mbadalo uthi kakukutsha.
Okwakathesi yikho akula lutholutsha. Izibhedlela eziningi laphambeni ebhinezi zikahulumende singasolwa odokotela. Udokotela uyabengela even ukwenelisa ukuthi ezihambise emsebenzini kumbeni ngemota-ke kumbeni ngemoto yomsebenzi. Izingubo ezikhonapho sezizindala, imithi milutshwana. Ukusila kwabantu kube nzima-ke ma begulile kumbeni ukubelela ama-extento nala.
Okusekelwe ngumnumzana Sambulelo Maseko, isakhamuzi semzini we-Highfields.
Ilizwe lilabanye abatrained ukuthi ngamanesi, kodwa bonke bona abasezitridi nabala msebenzi. Ukuthi bazangena njani imsebenzi akulokhulumayo. Njalo ukuthi khona bethiko khona nxa be-expanda izibhedlela zonezi bezenelisa yini ukubhadala omongikazi labo bonke labo ukuthi besebenza khona ale emakhaya mbeni ngaphi.
Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthembele kwabenhlanganiso zomhlaba ezitholisa usizo lwemali ngoba isilinganiso esikhulu semali esilusebenzisayo ivela kizo. Ingcwethi kwezempilakahle zihlezi zixwayisa uhulumende ukuba siyingozi enkulu lesi simo. Kumele kube ngumthwalo kahulumende ukunakekela impilakahle yezizalwane zakhe. EleZimbabwe lilokhu lisehluleka ufinyelela isilinganiso esavunyelanwa yinkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika sokuba uhlangothi lwezempilakahle lutholiswe isilinganiso esisukela kwesilitshumi lanhlanu ekhulwini 15% semali ehlelelwa ilizwe kubhajethi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.